inengi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa umphakathi njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyilesbian, oyinkazana, ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-condition yabo yamphatha kabi kakhulu mina ngoba ngathina ngibanjwa imikhuhlane yehliziyo, ngabanjwa ihliziyo, ngabanjwa i-BP because ngikwehle ukuyamukeleka emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadeke uthi waxoshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Lo mntwana edlula umkhethi, nasihlobo ziwukhethi, lindlela ukuthi akuzophila njani. Kwakunzima kimi, but ngathi ngizoma lo mntanami. Nomthatha wangaphela, ukufundisa phela, izihlobo zami ngazimanini kancane. Kumele umntanami, ngoba nxa umntanami ehlaba inkosi uthi mama lo, ngimayekele kumele umntanami uthi mama lo, uzawulahlekelwa bani.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa usola ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane nalaba bantu.
I think ama-church should be more involved because ngibona ngani ama-church yiyo isigesa mbe ya-promota ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTQ. I-acceptance khona khani ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya yambe kuthiwani ama-church phela kuyabe kuthiwa yimimoya i-spiritual what i-deliverance and khona khani kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokum kupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba or which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Matongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usola udlakela lobandlululo olujonge ama-key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakunikezela ngitsho lemabandleni okholo akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka esela umuntu akazange wabandlulule.
Umnumzana Mnyarazi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane nenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be Me ngoba laba bantu bahlangana lobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi singakhangelani phansi sonke singabantu singabi nodlame singabi nenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu sikhona emabandleni sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe lethu leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathintambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye nokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC nezinye ezweni yizo ezizaqhuba uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.